baningi abantu abafakile ama CV yabo. So njengoba ubaba uNelson Khodisha ayikhulumile, sesimelele ukuthola ukampeni njengoba kutshona this time around. Akulo hamba yedwa kwenzela ungabi lomunye wami sichothoza abanye ngingenisa abanye sosihamba sindawonye sikhambela sindawonye ukhetho lohlolumeki yuthi lungesodwa mhlaka 29 so mbalanto hayi so far so good.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abacatshangelwa ukuthi babe ku-G40 abayalelweyo ukuthi bangene ukhetho.
Khonoko mina angiye ngabakwazi nabo bayaleleni engikwazi-ke bakhona abantu abayaleleyo kumekhethweni but ukuthi baye-G40 loku hhayi angikwazi mina kwa mina engikwazi yuta wawutshela ukuza khangela athi kufakiwe ama-requirements ubana nxa ufunwa ngummeli wezantevu ngapha ephalamende kumele ube ne-5 years ukudistrictsiya phezulu lezinto ezinjalo njalo. So mina mbananto yikho-ke kusetshenziswa ukukhipha umuntu ngokufaka umuntu. So loko kune hayi angeke ngakukomenta ngaphandle kokuthi nxa selikuzebonanga kwabo abantu abanjani abayibo okade behluze ama-CV nabo nami bengingomunye wama-candidate. So lami bengingekho emhlanganweni leyo ekuhluze ama-CV even provincial laba azange singene ngoba besingama-interested parties. So siphumile saphandle basala behluza bebodwa.
Selitsheliwe yini ukuthi nxa ufuna ukuba lilunga ledale lephalamende uzahlawula malini?
Hayi asikatshelwa anti lokwana kuyabuya from i-nomination code ye enjalo ubeka-ke lokwa.
Manje baningi yini koBulawayo abafuna ukuthi bancintise?
Ye baningi sibisi baba baningi. Mina kimi lapho empopoma lapha yile sokuma-primary sibahlanu esifuna ukuthi singene esitinyiwane nalesi esilayo.
Ubona ungani kuyini kade okungakubangela ukuthi kube la malunga amaningi kakhulu ayebandla lezanu PF afuna ukuncintisa?
Mhlawumbe abanye abantu yikuthi ngiyabona abayiyengeka bengabona u-MP aba ngemota kumbe lokuzalo sebona ukuthi kuyakapula ngale bengaziwa sithwele nzima ngale akulanto emnandi kodwa kwesikhathi yi-passion so ungasakwazi ukuthi uhamba njani but mhlawumbe abanye nabo abene-passion njengeyethu lathi.